Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2024 mukhiphi sidube. Le ndabeni zethu lamhlanje. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC siza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuza kuhlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolo ofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngqi umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu athi nginokuthokoza kakhulu mayelana nodaba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kweleBotswana uthi kuzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzikazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ngoZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali enengi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump.
The Voice of America, VOA.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngqi umngcele kwelibombo. Bathi kugcwele amasosha, amapholisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe oselesuku eseMaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma la ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu utshoni ba?
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolo ofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona kubuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba abantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi ngabe kuyavuma benza kusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amashaka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo 10 ekuseni until namanje amashaka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfowethu na esibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi wamathakhe uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuyathenga i-airtime ukuthi sifonele i-internet bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kodwa sisidakile asinalutho yokudla singena ekuseni amaputho sibe ngabantu abaphumayo ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile ibhoti ivaliwe amasosha amile laphana amisa amasosha konke aphethe isibhasi
ye amasosha lamapolisa abalitshela besithini
ma besho inkinga isishawa yilanguage asizwani kahle kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si-understandani bathi bona ma besho bathi iphathi ekhona le ered abasayifuni inkinga angiyazi ukuthi bayibiza bethini igama na ered abasayifuni and abapromisa bathi iyaphuma njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegaraji ngiyothenga i-airtime ngicabanga abafowethu laphana bemeli ngiyabuza ngithi kuka uhamba njani bafowethu ngoba semnyameni lapho nisef but hhayi umongameli oza ngiyena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhulile basefu ma belaphayana then basakulento abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu emathrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa ayi kusuka ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngale
ye kodwa sizokubona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyacina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto esibuyayo from le bese sifisa ukuthi sibambe amaline wonke lawa singene ngenkahle siyebhoda silele esishaya amageti namathrakhi siphuke kodwa siyabuya siyabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha ngathi lesiteke bathini le strike basebenzisana naso so bathi sikhululeke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi ala bamileyo abafuna ukwenza i-strike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje khuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-truck about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izithiyo kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga balungisa ilizwe nabo and endlela engibona ngakhona ungathi bazongqoba lokho because ngalowo mongameli amufise ukuthi angena ufikile lawa batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle
Mhm so ibhoda lapho oquma khona kuthiwa ngapi lapho wena okumele ukhrose khona
okwamanje la eMozambique kumele ngiqale ngiyasithembisa i-passport bathi kuse kilometer 4 eMozambique then ngibese ngisiya eSouth Africa bathi yiLibombo ibhoda yakho yaseSouth Africa bathi yiLibombo kodwa wonke la mabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi labantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyenza banesifiso and banamandla babambisene beyigroup bayasho ukuthi nonlele ezenze bazoyenza izyesho yokugcinene ngaleyo ndlela abafise ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjani
lo ngumnumzana Forget Mpofu umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique Abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo wetax kodwa abanye abeBotswana abajabule inyathelo leli Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi labezimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Bhoko yamukelwe ngezandla zombili ngabezimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo lika mongameli Boko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi
mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba luka president omutsha othufuna ukusinikeza amapermit ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izono ngalamaphepha kunzima kakhulu balama challenges amaningi. But mawuso lamaphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha usho ukuthi le lizwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indaba yangkhona is just a win-win situation. Okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot to economy, yes, Botswana. Baya contributing and the listening. Baya enza imisebenzi emningi kakhulu. Kodwa khona ukuthi gabala maphepha basebenza becatcha, bake babotshwe kwenziweni, ku-affecta abantu ababasebenzelayo, ku-affecta labo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma la uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage yokuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhe indlu iphele ithi siphelile abotshwe ngamapholisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga ukuthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya beyakho also contributing ku economy la. Nxa uapply le permit abantu kat currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ithizalinda ukuthi umphathi intambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying ka high unemployment rate. They already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwa abeZimbabwe amaphepha okusebenza. Ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufungise umphathi intambo wendaba zaphakathi kwelizwe leBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bokuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Phasi Mkhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi intambo wogatsha lo and Home Affairs. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-commission ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kula bantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba iRussia selithumbe isigaba seVoznesenka empumalanga yakwele Ukraine njalo balakho ukuthumba enye njalo indawo esiduzane laleyi. Kweziphathelene leMelika, onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uya phambili ngokubumba urhulumente wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lephalamende eleCongress uMnumzana Matt Gaetz ukuba ligqwetha elikhulu likarhulumente u-Attorney General. UGaetz ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa yikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi wazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. UMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko karhulumente. Iziphathamandla eziningi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Uhlaziya lolu daba uMntokabeni Komo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazo weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump esikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxa besiyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokho ukuthi abantu abathethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana layo kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana nabo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhonda ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelane lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babunkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lawana la ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenzana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nqa ukuthi bengalandela umthetho sekela iconstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nqa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi ipolitics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungako ukuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili kuloko kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezi zinto mhlambe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlambe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe leMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tiva Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lomthungameli Nkomo we-Studio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umonyana we-SADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo uzahlolisisa impumelo yokhetho lwe-Mozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kwele-Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzagokhela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kutshale lepharlamente ekubandla leZANU-PF. UChuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi yeSADC region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona okusibili ubana kuxazulula indaba zokwenzana lezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale laseMauritius nalokho esukhangelele okuzenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikadlesi umongameli wethevuye ugcina isihlalo welokuzeni ehlanganiso le esandak bekubalulekile ukuthi ona kwenzakale khona ukuba akula nto ephali le ombe emahanisayo ne-amnis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yonto ingomele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla lesandak.
Ye, siyawuzwa kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha bancube abantu bakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa.
Ye, umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki njalo futhi kuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguye obambe intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye utshintsho olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina ke siyawukhwabitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluse Mozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bekunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela ikungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. So umhlangano lo khona lo kakhulu uyilitmus test kumbe singathi uyisipimo kuye izanu lo mongameli wayo.
Kwenapo kechuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani kwenoko ungazani kumbamba ikhonzi la akunjalo.
Mina kamboni bana ngabe kunjalo usihlupho esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqanisa okabe kusenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo esingabe simangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisuthi bona sinhlanganiso yabantu we are people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi so yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza bethithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi ngizihamba njani umumo bani nxa inguquko isenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba njalo kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngani azihede abantu besithi kona tani thina siyangenela emakhethweni abo kubesekuzuzi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona bane khuluma so abantu besiyanti basomele bethi bona abantu be-UDI imean UDC sebengenela yini ukhetho lwaseSouth Africa na ayisibo vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nazo zabangani babo sathi sabona even umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyonto embi but ayisiko ukuthi wena uyamsungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity futhi lama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa nxasho kuyithi esikwenzayo
baba Ncube vala khonapho ngamafutshane.
Ngiyadana-ke nxa ngisizwa ubaba uChuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni embusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu besekumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungenomunye kungalamuntu even one ofile kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki othuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo juma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakhokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele engalifuni uZulu eZimbabwe.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla leZanu PF bexoxa leStudio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona iWhatsApp.
Siyalibuzlisa ntambamenhle nina abahle abase Zimbabwe. Sibulise neStudio 7 kunye nonke sikhala njengale i-cancer ekhona eyaseZimbabwe. Umuntu otungu-president abe sehluleka ngento yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima ase siyangena komakhelwane nasi Mozambique usetraveling usesehluleka nokuthi eyilungise njengoba nguye waqalisayo. Yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuwojokeli awula mali yakho oyisebenzisayo elizweni kuke stuck kumile ungavotela umuntu othatha into zabantu lesavela zakubona bethatha into zezapho 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezapho because namafela izanu yisela not amashona izanu kathi esile khesembi espredayo angazathi ukuthayise emabeleni abantu izanu sahlupheka.
Ye kwistudio 7 livu kanjani basazibeta bahle izanu PF into ya istrategy sayo lesi yasiqala kudala leminyaka labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabo ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe lento eyibhalela abantu hayi hayi ayikhona. IZANU PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhala kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishiya neliyi-10 zekubhaliwe once ngonyaka. So la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulini abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulo kubhalwa. So yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto ekhonzileyo futhi lokhu kodwa ke athina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona ukufuthi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakhiphi bebesebekhohlwa ke khona lokhu mase kufika izikhathi zokuthi kuyiwe vodwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho. Yathola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa iZANU PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni iZANU PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko elisezikho abantu beqala ukukhala kanti vele yi-strategy seZANU PF ezokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli beStudio 7 hayi nti lami ingene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la esokuwonakali kakhulu sisaqhubeka shiwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondile kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzeleleni ukuthi akukho la eZANU PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona ma thina abasasisikhona 1980 until today akulatshintsho oluya kuloku kuyaphambili.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo hayike isikhathi savumi lingakhohlwa ilaptop yalandela olivalelisayo ngenjabulo umtembu usithembayo uGibbs Dube lalelani ilaptop.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.